Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zelokithi lelobhengula kobulawayo bezithegwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu, abanye babo ababikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube oyibandla le-CCC.
Besibuzwa kwezinye indawo ezinjengabo Gwanda lakubo Gweru, lapho abantu okuba labo amatshekesha khona, kodwa kathesi sinanzela ukuthi nalaba abantu sebengena futhi edolobheni lakoBulawayo.
Umthethwandaba wele-South Africa uzathetha udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende we-South Africa esokumisa ukusebenza kwama-permit aphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit.
Kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba abasebenzisayo, ngoba la akasebenzi kasoze asebenze noma nini, noma bengaphiwa 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe.
Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lelemelika emkambo wensitha kanye lasemkambo kahulumende oyi-foreign exchange auction.
Nabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khonapha, abanye njalo balabantwana, abantwana abangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Idale le-Congress elemelika izolo liqale ukulalela abafakazi kudaba lokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela womnyaka ka-2021. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zelokishi lelobhengula kobulawayo bezithegwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu, njalo abanye babo bebikwa babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, umlandeli webandla le-CCC kumaviki amabili adluleyo. Umhlangano lo ubuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olokulondoloza ukuthula olwe-Local Peace Committee, njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-Neighborhood Watch Committee. Ukuze sizwe okuhlafunwe umhlangano, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenis Banda.
Lo mhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula, behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwe-BUPRA. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance, njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina i-Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esesenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yala abantu abalama-matches, lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini, bayathathelwa impahla, izakhamizi nje sezihlala zethukile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa, abe-community liaising, labe-public relations, labe-chaplaincy ade bekhona labo ukuzoxhasa lumhlangano. Njalo bekule mbuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le yinye futhi ingozi ezayenzakala, besebenzelana nabafundisi lama-Local Peace Committees akhona. Ngakho thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama-Local Peace Committee, ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kule ngxabano, njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi lamapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano, njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi besethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangela ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa bamqoka yule ama neighborhood watch committee. Thina njenge Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo ngwe neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo ke le ndaba le eyama suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe kwe amabhokisi ukuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. Njalo kukhuthaziwe abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhanya ngani uyawona bakwanise ukugijima bereporti abancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashets ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imihlangano enje iqakathekile ukuthi yenzakale ezigabeni zonke ngoba laba amadzotsa sihambe thwela amabhemba kukhangani sebeqhela la khona phedolobheni lakoBulawayo. Besikuzwa kwezinye indawo ezinjengaboGwanda lakuboGweru lapho abantu okuba labo amatshekeja khona. Kodwa kathesi sinanzela ukuthi lalaba abantu sebengena after edolobheni lakoBulawayo. Ngakho kuyinto sokumele ukuthi isetshenzwe. Siyabonga ukuthi amapholisa akhanya asebambi labane igenga liyadi sebenzi senza konke lokho sibanjiwe. Ngakho siyakubonga lokhu kodwa kukhanya ngani hayi into ebesingani sifuna ukuqhela koBulawayo.
Alo ke ngumfundisi uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo nxa liqathaniswa lele Melika emkhambo wensitha kanye lasemkhambo kahulumende oyiForeign Exchange Auction. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi phose amane 338 Zimbabwe dollars kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika selizathengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi amahlanu lambili 352 Zimbabwe dollars. Emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola aphakathi kwangamakhulu amahlanu kusiya kumadola angamakhulu ayisikhombisa i500 Zimbabwe dollars le 700 Zimbabwe dollars. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi idola leZimbabwe lizaqhubeka liphephuka lingabi yilutho ngokuya kwesikhathi ligcine lingathengi lutho njengalokho sikubona. Okuyinto ezakwenza ukuthi abantu abaningi bayetoyitoya balwele ukuthi babhadalwe ngemali engasiwe yaseZimbabwe. Uhulumende kalandlela yokuvimbela ukuphephuka kwedola laseZimbabwe. Liyaphephuka nje liyaze ligcine lingasasebenzi njengalokho sakubona emuva. Ngakho ke kudingeka amacebo amanye amatsha kulalaba asebenzisayo ngoba la akasebenzi kasoze asebenze noma nini noma bengaphi 100 years elandelayo kasoze bayilungise indaba yedola leZimbabwe. Alila mandla ngokuba ezomnotho kazilunganga. Eze umnotho kazilunganga ngokuba kugcwele i-corruption lepolitiki yethu ingamanga kahle njalo. Ngakho ke kumele siqale kulokho okuthiwa ngama-root causes empandeni. Idola leZimbabwe yimbilaphi? Okwakwalo yimbilaphi? Ikulayela ukuthi kulenkinga kwenye indawo. Ungabona uvuka usiyakwelaphisa imbilaphi lenkinga enkulu kakhulu. Lokho abakwenzayo bazama ukwelaphisa imbilaphi. Imbilaphi yakutshela ukuthi isilonda sikhona, dinga isilonda. Isilonda singatholakala konke kuyaqonda kulokwelaphisa imbilaphi njengalokhu besenza.
Ibhanga elikhulu lelizwe Ncube lithi selikhulumisane labapheka isinkwa bavumelana ukuthi baza kwehlisa intengo. Ubona lokho kusenzeka?
Ungavele ubone sekulelizwe lapho kuthiwa ibhanga elikhulu yileli selivukani siyaxoxisana labantu abapheka isinkwa ukuze isinkwa singaduli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika. akula ndlela yokuthi sinkwa sizavimbele ukuthi sikhwele ngendlela yokuthi ibhanga lesizwe likhulumisana labantu laba baphekisa inkwa. Nxa babe belungiswa kwesinkwa okunye ke, impilo ayisiso sinkwa kuphela, impuphu ke, ithukela ke, okunye ke. Konke kuzadinga ukuthi kuhlalelwe phansi i-Reserve Bank. Iyabe isiyiyo phela ephethilizwe, kakulungiswe izinto ngendlela efaneleyo hayi ngale ndlela abafuna ukulungisa ngayo.
Iyona intengo yezinto zonke nje iqhubeka ikhuphuka mahlayana yini kulezi nsuku kumbe sokulobubelo.
Intengo yezinto isikhwela kakhulu okwedlula lokho akade sikubona. Intengo yazo zonke lezi zinto ezidingwa ngabantu suku ngosuku esithi ngama basic commodities kuyakhwela. Akusathengeki abantu balala bengadlanga, akade belala akade besidla kathathu ngosuku sebesidla kabili kubekanye, abanye sibelala bengadlanga vele. Ngakho ke futhi kasikhangelelanga ukuthi izinto ziza kwehla kumbe ziza kuma ukukhwela ngendlela yokuthi idola laseZimbabwe lokho liqhubeka lilahlekelwa ngamandla.
Aloke ngumnumzana efidlela Ncube owenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association iNakora ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa iHelen Suzman Foundation ithi isibhalele emthethwandaba iphikisana lesinqumo sikahulumende wele South Africa esokumisa ukusebenza kwamapermit awaphiwa izizalwane zeZimbabwe, iZimbabwean Exemption Permit. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso le ithi isinqumo sokumisa ukusebenza kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili over 180,000 sathathwa ngendlela engayisiyo. Ithi ugatsha lwendaba zasekhaya lwamemezela lesinqumo kuyelasixwayiso loba ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezilama-permit la. Umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Nicole Fritz utshele bezindaba ukuthi kumiswa kokusebenza kwama-permit la ekupheleni komnyaka kuzabangela udubo olukhulu kusizalwane zeZimbabwe eziwasebenzisayo.
In fact, they will be put to this terrible choice that either they must remain in South Africa as undocumented workers.
Abanye bazozithola sebesebenza bengela amaphepha becilibezelwa, kukanti abanye bazabuyela eZimbabwe yona leyo abayibalekelayo.
EZimbabwe, that is essentially unchanged from the country that they have fled more than a decade ago.
Inyathelo lenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation selamukelwe kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Makotebe uthi kwabaningi South Africa bese kuyilo ikhaya labo kanye lendawo yokusiphilisa.
Minister of Home Affairs iterminate ama-ZTP azange sa-consulta ethina ezama-ZTP holders. Engathi konke kungahamba kahle, siyawadinga lawo ma-permits.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi kuvele akuqondanga ukuthi umuntu esehlele elizweni okweminyaka elithumi bese kuthiwa buyela kini.
Ngabantu abathenga izindlu, abanye balezi mota khona apha, abanye njalo balabantwana, abantwana bangakwaziyo ekhaya. Kusho ukuthi lokho kuyihlukumeza amalungelo alabo bantu.
Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli njengoba isikhulumele sikampathi Ntambo ugatsha lwendaba zasekhaya besingakaphenduli imibuzo ethunyelwe izolo. Kodwa ke lolu gatsha lusanda kuthumela umbiko emphakathini lukhuthaza abalamaphemithi la ukuthi bafake izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi isikhathi sozwelo singakapheli ngompalakazi. Umbathi Ntambo walolu gatsha umnumzana Aaron Mtswaledi usekutsho kaningi ukuthi lesi sinqumo sabo ngeke siguquke. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribe uthi uhulumende weZimbabwe ayikho into angayenza ukuguqula isinqumo lesi.
Any country and every country throughout the world sets laws and regulations. It's true.
I-South Africa ilelungelo eligcweleyo lokuzikhethela ukuthi ngubani efuna ukuthi ahlale kuleli lizwe lalo esifuna ahambe.
Permit holders of the ZEP to apply for other permits that they may qualify for.
Amapermiti la apiwe izalwane zeZimbabwe ngo-2010 ngesikhathi kungena abantu abaningi abebebalekela udlakela lwezombusazwe ngemva kokhetho luka-2008 kukanti abanye bebebalekela ukuntengantenga kwezomnotho. Melistulo 7, Johannesburg, South Africa, ngingothuso Khumalo.
Umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usemise umsebenzi umsekeli wakhe umnumzana Saulos Chilima ngemva kophenyo oluveze ukuba uChilima engaba wafumbathiswa ngomunye osomabhizimusi othiwa nguZenet Satar. USatar ubikwa wafumbisa uChilima kunye leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezingadlula amachumi amahlanu lanye 54 ezigoqela lentatheli zindaba ukuze aphiwe imvumo yokuthengisela uhulumende kumbe amathenda. UChakwera uthi uthathe lesi sinqumo ngoba uphenyo olwenziweyo lugatsha lwezomthetho lwafumana uChilima elesandla kunkohlakalo le.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usesule umgoqo wecurfew wafakwa ngesikhathi sokuqala kobhubhane lweCOVID-19, kodwa uZulu uzakhuthazwa ukuthi aqhubeke egqoka amamaski njalo echelelana ngaso sonke isikhathi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izisebenzi zomngcele weBeitbridge zile nkohlakalo esabekayo. Kubikwa kuleziphathamandla ezisebenza emngceleni lo ezintathu ezicutshungulwa ngoba zile notho enkulu kakhulu engaziwayo ukuthi yavela ngaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Libukanjani endaweni zonke kakhulu kesiphimelele abasakazi beStudio 7 siyabonga. Siyabonga kakhulu baStudio 7 basakazi siphimelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu le. Bonga kakhulu u-AD Nangagwa dala usebenzile esikhaleni sethu lokhu enihleleni lami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhebhi konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezoncwadi asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba besisithi thina uhulumende uyakampena uhulumende ume noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngobuningi, akubhadalwa mali. Uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho lapho kakhulu lama-ward 5 bakwethu esingenazo iy'thupha lamabhedi. Mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi, kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zeZimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba lakho. Yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha eZimbabwe asambeni. Kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi ikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga esandleni ngobuningi bafowethu ebe-ofisini siyelanda iy'ncwadi emakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi malibhewula khona ngapho mabhewula hambani uhlelo lwyeza khona manje kungakabi lansuku ezingayo lungiselelani ukuthi lihambela kubokhanseli liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhanseli alilungisele kathesi hambani bafowethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakongwenya lapha e-ward 5. Ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu beZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ma-Studio 7. Amen.
Sanibonani bantu be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila. uThulani okhulumayo wakandlela ukuqhamuka eFlabhusi phansi kwendlini yesibaza. Ngithi mina angeke ngikondise lapha kulomama lo ophikayo ukuthi unkomo wadayisa isizwe sikaMthwakazi. Engathi yena unkomo kazanga dayisa isizwe sikaMthwakazi ngoba abantu basebe sifa eGugground. Mama iGugground iqale before iqale after uJoshua Nkomo efuna ukuhlangana nabantu basesishoneni omgabe ngoba even amangisi ambuza bese England ukuthi hawu Nkomo kanona wasufuna ukuhlangana nalomuntu lo thina sifuna ukubuyisela izwe the way izwe esalifica limi ngakhona sibuyisele ngendlela esafica ungakhona Nkomo wathi na no ufuna ukubusa iZimbabwe eze uholo ngoba bebemtshela uMagrediator kodwa yena akazange aze ayivume leyo nto le kuthi mase kunjalo baqala ukuthi benze njani baqala ukuthi bona baqala ukuthi betha bemthathele izikhali umthathele izikhali basekuza iGugground wasesenza iunit government. Iunit government uyenze after eseyalile ukuthi sebemshanga eGugground. Iunit government into yogcineni le mama ofanele sikhulume ngayo kodwa into efanele sikhulume ngayo ukuthi uNkomo walidayisa izwe wadayisa abantu basemathibeleland ingakho lamhlanje siphila le mpilo esiyiphilayo.
Yibona njani kanjani basakazi beStudio 7 yaye siyaphila nathi siyaphila ukhuluma noThulana kwendlela uqhamuka eFlabhusi esigabeni sakwasibasa kwaMthwakazi. Ngithi mina hayi liyasidida ke bantu beStudio 7 likwazi ukukhuluma ngendaba zeCC emaraphi kati inerali kodwa nikwazi ukukhuluma ngerali selokho nje likhuluma ngelokhu uzalo ngeCC kodwa uthi likhuluma ngendaba ukuthi emaraphi kati inerali laba nabantu aba 1000 alikhulumi lokho so asazi ukuthi basazi noma lani liyabhadalwa yini kona lapho ku studios ku CC lapho ukuthi ikhunto ze CC kuphela sithi phambili ngomthwakazi edali khulumi sithi phambili ngemarapiti
sanibonani ku studio 7 siyanibingelela nonke basakazi bethu abahle siyabonga indaba bakithi sisithola shisa ezingena zonke izinsuku ngeke ngizisho igama mina ukuthi ngubani ngoba ngiyazi ukuthi kulela izwe akuna khuleke ngicela futhi ukuthi nabafowethu iningi labo abathanda ukukhuluma amaqiniso lana mangimamele bengahlali bezisho amagama ngoba iZANPF yabulala uzothi mufikile ngelinye ilanga lapha uthi ubone nje suthathwa ngabantu ngabazi ngoba nakho vele bethumba abantu njengenjwayelo so bakithi nami ngithi ake mphawule lapho lento kaChuma nomngane wakhe lo Gawula laba bantu yini kanti linelidla kuZANPF nokunibhizi supportana neZANPF liqamba manga khohlisa abantu Chuma ndoda ikele ukukhohlisa abantu ayikho into eyenziwa eZANPF sinze lo ndoda wakho wangena lo ayikho into sakho wayenza ubhizi uqhama amanga uthi imigwaqo kuphi ngoba thina sibona lutho into nje kuphela yaziwa eZANPF khona iqiniso ikubulala kwaphela kubulala abantu nje abafuna ukulungisa umnotho olina libhizi lababulala ngeke ukukhohlisa abantu bakithi abantu bakhathele hawu yini kanti layala nje nelizwe yini bantu yini kodwa hayi siyahlupheka yini nje manje sigcwele amazweni esingawazi nokuthi kuphi libhizi yini hayi bafethwa ke niyele ngicela ifundo le message nawe beyizwe bona umnankako la abahlupha abantu hayi sikhathele yiwo thina
ngibingelele ku studio 7 njani basakazi hayi mina ngiyaphila sesiphilele nje mina ngifuna ukuthi ku Jonathan Moyo ngicela ahlukane le CCC iCCC asimdingi asilandaba laye lokho kuthi ayila structure ayila ini hayi akufuni yena lokho akufuni yena ngiyacela ukuthi babungwenya uyibeke yacaca fake yacaca sibe lokuthi indawo zama structures hamba so lokho ukuthi lokhu zethu Jonathan uzakhuluma okufunayo uzakhuluma ini uzasinika umbono hayi asifuni umbono wakhe thina ngoba uJonathan wavela wehluleka sasenza lomgabe wavela wasilahlela ngaphandle thina abantu basemandebeleni yena lompoko mitshelwa wayehamba etshela abantu ukuthi hey Gugground wawuyi moment of madness vele wayengasinaki thina abantu basemandebeleni so hayi akahlukane lathi vele asimdingi thina angazi ukuthi ukukhulumelana ukuthi ala strike ufuna ukutshela abantu othe siyamdinga mba hlale khona ngalo lapho khona umbeni usekhinya umbeni ungabe engasitshela okokwenza nxa wafundela ukutshontsha hayi ukuthi awafundela ukuthi ahambe sitshele into udoti wakhe lowo sitshela wona lo wafundela ukutshontsha eZANPF le kabuyele kuZANPF kuphele lokho.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika idale leCongress izolo liqale ukulalela ubufakazi kudaba lokuthi oyengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukugenqula impumela yokhetho ngozibandlela omnyaka ka-2021. Iziphathamandla zogatsha lokhetho esigabeni seGeorgia zifakaze ukuthi impela uTrump wazibamba ngamandla ukuthi zigenqule ukhetho kodwa zala. Omunye umfakazi uAndrea Shea Moss lonina uRuby Freeman bagcina bebaleka emzini wabo ngoba sebehlukuluzwa ngabalandeli bakaTrump. Wayebatshele ukuthi abantu laba yibo abagenqula ukhetho. Ezinye njalo eziphathamandla zokhetho zaleli bandla elama-Republicans zikhangelelwe ukwethula ubufakazi kumalanga alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Ngemva kokubona izigemegeme eziningi esiye sazibona njalo zisenzeka ezweni laseMelika, ilizwe laseMelika lilizwe elidinga noma elithi elifuna ukutshengisela uZulu kakhulu ukuthi basase lilizwe elile democracy njalo basase lilizwe elikwazi ukulandela umthetho. Kodwa ke kwaba lengxabangxoza enkulu kakhulu okungawukuthi nxa icala lika Donald Trump ukuthi kube yinto abangazange bayifaka ukuthi ayibuye lemthethweni yekhulunywa njalo ukuthi ayibuye emthethweni ukuthi athonisiswe kule nto le ayayihlongozayo bekuzaba yinto ebekade izachiya kule denti enkulu kakhulu ngoba sazi ukuthi anything ehlanganyela ezopolitiki yinto eyabe eba eletha isithunzi elizweni noma yinto ediliza isithunzi elizweni okungawukuthi ukwenzela ukuthi iAmerica iqhubekele phambili lokuyipolisa ama isenza ipolicing role kwamanye amazwe kufanele ukuthi layo itshengisele ukuthi nxa kusona ezweni labo bayenelisa yini ukuthi baziqondise izigwegwe noma bona okwabo bayakutshaya indiva befuna ukuthi bayenze baqondise abanye abantu kukanti besehluleka labo ukuthi baqondise abempilo. Kodwa ke lokho kuyikuthonisisa uDonald Trump ngento ayenzayo njalo kuyindlela yokuthumela umlayezo othize kwabanye abantu ukuthi haji thina noma konakele kithi siyakwanisa ukuthi sikwenze njalo siyakwazi ukuthi simfake umuntu icala simdinge ukuthi ulecala noma akalacala ngendlela la eqondileyo kusetshenziswa umthetho.
Ngokubona kwakho nxa kuyikuthi khona lokho okwenzakalayo kwakungenzakala kwamanye amazwe asithi thina kumbe eZimbabwe, ubona ungani sasingabona yini kusenzakala lokho esesikubona kusenzakala lapha kwelemelika?
Ngendlela engikubona ngayo njengoba sisazi ukuthi inkulumo lesiphezulu kwayo inkulumo elomgogodla omayelana ngezopolitiki, ngibona ngathi bekuyabe into efananayo intsho laselizweni laseZimbabwe, bekuyabe into efana nayo ukuthi nxa ukuthi ikakhulukazi ukuthi uhulumeni umuntu obekade ephethe esikhundleni esephumile kube ukuthi wasezama ukuhlongoza ukuthi kube lomsindo ukwenzela ukuthi lo osethethe angangeni mahlayana noma kungabe lula for ukuthi angene noma mhlawumbe ukuthi akakhije lo osefana ukuthi angene kodwa kunguye ovotelwe ngabantu ovotelwe ngabantu ukuthi angene. Ngibona ngathi bekuzabe into efana nayo ngoba lokhu kuyinto eyokutshengisela ukuthi ilizwe lelizwe lile into ebizwa ukuthi i-rule of law. Njalo umthetho awukhethi ukuthi umuntu uzonde kangakanani, umthetho awukhethi ukuthi umuntu uyisiphatha imali ezingakanani, umthetho kuyafa ukuthi uqondiswe ngendlela efaneleyo. Nxa umuntu esephula umthetho kufanele ukuthi ahlangabezane lengalo yomthetho kungakhethelekile ukuthi ungubani. Kodwa ke elizweni lakithi leZimbabwe babugande uhlupho lwakhona nje ukuthi kusinesikhathi ezinye izinto basuke bezishaya indiva sekusiya ngokuthi mhlambe baye bathi ukuthi nxa bebabhoda emuva noma ema-ofisini yabo nxa sebesiyahlangana bebodwa into leyi baye bathi nxa beyihlalela phansi bayikhuluma babe lesisombululo esinjani, lapho kugcine sesibona khona ukuthi enye into nje icine siphelele emoyeni ingasandlondlobali noma ingasabonakali isiphetho sayo ngendlela efaneleyo. Njalo sekungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye lo oyabe kuwukuthi ongenileyo nxa kuwukuthi ube lamagqubu amakhulu kakhulu abekade ewenziwa ngulo bekade ephethe kodwa osenguye osephandle, sekungacishe kwenzeke into efana lento esiyibona eSouth Africa, into kaZuma ukuthi lo oyabe unguye osephakathi usemethesa amacala njalo icala lakhe lingasakhulunywa ngendlela eqondileyo, kungasakhangelwa umthetho, kungasakhangelwa ama-merits ecala, njalo kungasakhangelwa ukuthi ladale kanjani icala, kodwa sokukhangelwa ukuthi bona bavele bazondala kungakanani.
Alo ke ngumnumzana Tifa wajapi Bango Dube olandela ezombusazwe wele Melika ebesixoxa laye ecingweni esebilitane esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.